okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali akakuphikisi ukuthi ontaka bekam-P F bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikhomithi leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to iZimbabwe. iZANU-P F eliyili bandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokhu kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya-introduswa ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke, ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lwalu qutshwa phambilini uhlelo lolu lwaluletheka kuphela ukuzehlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje iZANU-P F njengoba libandla leropa njengoba sishuvo.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe eleZANU-P F, ulilunga leZANU-P F?
Angisondelani leZANU-P F ngitsho kancane, njalo abalandeli beZANU-P F yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo liye phambili. Njalo into elusizi kakhulu yikuthi uNumzana Mhlonishwa ubaba oge Omega Samba okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe, sebephenduke ubhova, sebefuna ukubulala abantu, sebephele nezitulo, befuna ukutshaya abantu ngezitulo, bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-Green Bomb.